Abantu bangaze baba lemidlalo ehuga abantu abanengi abalakho ukuthi bamemethekise lo mkhuhlane. Siyaxwaya njalo sigqugquzela abezempilakahle ukuthi ngalesi sikhathi kuyabe kulabantu abavela phandle kwamazwe abayabe mhlawumbe bechaphe imingcele ngokungekho emthethweni bangazange bahlolwa. Babananzelele labo bantu, kufundiswe labaphathi bezigaba abanjengabo sobhuku ukuthi nxa kufika abantu abavela phandle kwamazwe ezigabeni zabo bazame ukuthi bababonise ngokuyahlolwa, njalo basebenzelane duze labezemthetho labezempilakahle ukuthi babaripote labo bantu nxa kuyikuthi banakanela ukuthi kababuyanga ngokusemthethweni, ukwenzela ukuthi kubonakale sibili ukuthi bahloliwe abala lomkhuhlane ngokuhambelana lezinqumo ezifakwe nguhulumende ukuthi abantu abavela phandle kumele baziphathe njani, njalo kube ngabantu abahloliweyo uma bengena emingceleni yelizwe.
Emakhaya lapho elisebenzela khona ungathi unjani umumo?
Siyezwa lapha lalaphana ukuthi abantu babanjiwe lo mkhuhlane, kodwa kuyabe kusenzakala kakhulu enkabeni yama growth point yalawo makhaya. Esingathatha sithi njengelupane, ukuhlolwa okukhulu kuyabe kusenzakala mhlawumbe edolobheni lelupane, kodwa emakhaya ngqo kanye kuma villages kungakade iswa kakhulu ukuhlolwa, okungabe kusenzakala ukuthi abantu abaningi bangabe bewubamba lo mkhuhlane kodwa kungelandlela zokuthi bangahlolwa kanjani. Sikhangele lokuthi ezigabeni eziningi akula zibhedlela lapho ukuthi abantu nxa besizwa bengezwa kuhle batholwe ukuhlolwa masinya, kodwa kunkaba yama districts ngathi kuma growth point bakhona sibili asebethe babanjwa lomkhuhlane. Kungakho ke siyaxwayisa izakhamizi, siyaxwayisa abahlali ukuthi uma bebona besiba lama symptoms alawo mkhuhlane bengakuthathi lula ukuthi mhlawumbe bethi ngama flu avele ehlala ebhahile, kodwa basondele babone abezempilakahle masinyane. Lomkhuhlane kulengozi yokuthi ungamemetheka ubhahe kabanzi kakhulu nxa sisiya kukhefu lwekhisimusi lakukhefu lokuthakazelela umnyaka omutsha. Kungakho ke kuyasweleka ukuthi abezempilakahle basabalale ikakhulu emakhaya lapho okungatholakali lula khona imbiko yalimkhuhlane, ukuthi badephise imfundiso ngalomkhuhlane, babatshele lokuthi indlela ezijwayelekileyo mhlawumbe zokuthakazelela okhisimusi omnyaka omutsha kabazixwaye.